amalungiselelo lokulima esigabeni secholocho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu, ikakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho uhlelo lwahulumende lwegatshompo lolu, kakhulu abantu abaningi balwenzile uhlelo baqiqine kakhulu ehlelweni lololu olukhanya solukhulile insuku zanamhla lungani luyaletha ukudla okungcono izilimo nxa zithe zasilinywa ngendlela yohlobo lwegatshompo. Ngokunjalo kodwa kuhulumende uhlelo lwakhe olwenhlanyelo lolu luyaqhubeka luyaphambili, nama-fertilizer azahamba ebantwini alo uhlelo olunjalo ukuthi uhulumende uyancedisa abalimi ihlanyelo langoba uhlelo olukhona oluqhubekayo nje olwasungulwa uhulumende ukuthi sonke isikhathi ngeminyaka ngeminyaka luyaqhubeka luyahamba lekhona ngale tsholotsho-ke kunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende uzaqhubeleza uhlelo lwakho. Abanye sebezitholile inhlanyelo zenezi njengoba sikhuluma sinje.
Zona inkomo azicakanga yini ngalesi sikhathi ukuthi ziyenelisa ukungena emasimini zilima?
So kanti ukuthi inkomo zicakile, izilimo zicakile, akukabi lokudla ngaye abantu bengalima. Kodwa khona kwana engikutshoyo ukuthi njengoba ugatshompo lwana sesenziwe yiyo, kodwa uyasebenzisa nzima ugatshompo lo. Izilimo, inkomo, izifuyo zisacakile sile ukuthi sakhangele ukuthi izulu lithi lingalithelana utshani buzaba khona bese sokuthi izifuyo-ke zithole ukudla ukuze ziqine, zilime ziqinile. Yikho okukhona sibili ukuthi azikho simeni esihle, izifuyo zicakile ngoba ade zihlutshwa idubo lwamanzi lokuswelakala kokudla. Kodwa manzi sekukhona nje kwezinye indawo lapha nalaphayana, kodwa manzi alokho ehlupha enjalo yikho izifuyo kaziqinanga ukuthi zenelise ukuthi zilime kuhle. Samelele ukuthi thole ukudla okungcono ukutshani lobu bungakhula zibe seziqala ukuthi ziqine zidonse amakhuba abantu.
Kukhona yini imizamo kumbe sithi izicebiso zabalimisi ukuthi abantu bakhuthazwa ukwenzani ngalesi sikhathi, ikakhulu njengoba sinanzelela ukubana izulu lakhona kwesinye isikhathi alini ngemfanelo? Bathini abalimisi khona ngapho eCholocho, ngasitshela ngamafitshane?
Imigandi bayafundisa abalimi ikakhulu ezigabeni zethu lezi ezizwe ezingelazulu kuhle ku-Region 5. Abalimi bayakwazi khona ukuthi izilimo abakhuthazwa ukuthi bazilime izilimo eziphila phakathi kwendawo, ezingaphila phakathi kwendawo elamanzi elezulu elilutshwane. Ngokunjalo abalimi bayakufundisa kakhulu khonokho. Kodwa kuya kube le nhlanhla nje ukuthi kwesinye isikhathi nje kuqhamuke izulu libe linengi. Kodwa ke sikhangelele ukuthi indawo yakithi njengezulu elilutshwane, abalimi bahlala befundisa ukuthi abantu baqine kakhulu ezilimeni ezisinda ekubeni indawo eziba lezulu elilutshwane njengendawo njengemango yethu eyiyo esikhangelele kakhulu ekufuyeni kakhulu kulokulimeni izilimo.